Kwizika disendaba ku VOA indebele. Njani mtokazo muhle siyalambulela kumsakazo we Studio 7 lamhlanje ngolwesihlanu mhlaka 6 Ntulikazi 2018 igama lami nguGift Dube. Endabeni zethu lamhlanje, umanyano we-MDC Alliance ufuna ukwenza umhlangano leZimbabwe Electoral Commission usithi kakubonakali kahle amalungiselelo okhetho oluzayo. Umnumzana Leon Hartwell owayesebenza esigodlweni seNetherlands kweleZimbabwe uthi ibandla le-MDCT lalulazwa inkokheli yalo.
Kunzima esikhathini esiningi ukuthi umuntu akubeke njani xa ekhuluma ngokukhokheli.
Look at anything from all the sex capades to, you know,
ngakubonayo kutshangirayo ukuthi wayengayenzi kahle ekukhokheleni uZulu.
Kuqhubekela phambili ukuswelakala kwemali eZimbabwe.
Kulezi nsuku ngomumo ophandle kufana labantu abaphila komakhelwane kumboko okucela. Isizathu sibuthi kukhona abantu abale mali emabhenki kodwa abenelisi ukuthatha leyo mali.
Namhla sixoxa lo mnumzana angelacala Ndlovu oncintisa kukhetho oluzakwenziwa ekupheleni kukaNtulikazi.
Isithembiso sethu sokuqala ukuthi sikhiphe iZANU-PF embusweni. Ngiyabathembisa ukuthi sizabakhokhela sikwenze lokho nabo bangithembisa ukuthi sizavotela out iZANU-PF sitshintshe uhulumende.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umanyano we-MDC Alliance usulobele umgcinisihlalo weZimbabwe Electoral Commission unkosikazi Priscilla Chikumba umazisa ukuthi kalulungiselelwa langemfanelo ukhetho oluzayo. Umnumzana Jameson Timba omele umnumzana Nelson Jamisa uzancintisa kukhetho lukamongameli emele umanyano lo uthi bafisa ukukhulumisana lonkosikazi Chikumba ngesimo samaphepha okuvota ama-ballot papers ukudindwa kwamaphepha la lokubonisana ngokugcinwa kwama-ballot papers. UThimba uthi bafuna njalo ukuthola ugwalo lwabantu abazavota ole-voters roll olupheleleyo. Uthi sebehlulekile ukuthola ugwalo lolu okumele lunikezwe abancintisayo njengalokho okuminyethwe yisekelo sombuso welizwe weZimbabwe. Uthi uThamisa ubona engani kuza kuba nzima ukuthi aphatheke kukhetho lolu xa izekhi ingaqhubekela phambili ingabonakali ukuthi yenzani ngokhetho oluzakwenziwa ekupheleni kukaNtulikazi. Asenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu leziphathamandla zekhomishini yezekhi. Owake wasebenza esigodlweni selizwe leNetherlands kweleZimbabwe, umnumzana Leon Hartwell uthi ibandla le-MDC elake lakhokhelwa ngumuyi uMokeng Tsvangirai lalulazwa yikulwisana kwamalunga alo. Ubudlwangudlwangu kubandla leli, ukungahloniphi isekelo sombuso webandla kanye lokungemukeli imbono etshiyeneyo. UHartwell osanda kuloba ugwalo olujulileyo olulesihloko esithi What Went Wrong with Zimbabwe's MDCT uthi okunye njalo okwalulaza ibandla leli yikuthi kwakuqakathekiswa inkokheli kakhulu njalo kungabonakali ukuthi lalime ngaphi ibandla leli kwezomhlabathi wathathelwa abamhlophe lokunye okufanayo. Uthi ibandla leli kalikhuthazi ingxoxompikiswano phakathi kwamalunga alo, kuthi-ke njalo lizonda ukucothozwa ngamaphephandaba lemisakazo. UHartwell okhulumela abasakazi beStudio 7 kuhlelo lukaZulu ole-Live Talk uthi ibandla leli lehluleka lokuxoxisana okukhaliphileyo lomanyano we-Southern African Development Community ngomnyaka ka-2013 kungakenziwa ukhetho elanqotshwa khona libandla leZANU-PF. Uthi kusobala ukuthi uMoyi uTsvangirai wayesehluleka ukukhokhela abantu ngemfanelo.
I've never been anti-MDC. I've never been pro any party in Zimbabwe or anything like that.
Ngifisa ukubeka sobala ukuthi ngilizondi ibandla leli. Angikaze ngisekele ibandla kule Zimbabwe.
I also was fortunate enough to spend 3 years in Zimbabwe.
Sengaloba kuningi ngodlakela olwenziwa libandla leZANU-PF. Lokunye nje okufanayo. Ngaba lenhlanhla ukuthi ngahlala kule Zimbabwe kweminyaka emithathu. Ngazibonela ngamehlo ami la okusenzakala. Ngadanisa kakhulu ngokusenzakala kubandla le-MDC njalo lobukhokheli bukaTswangirai.
U-Hartwell uthi ibandla leli lalimatasatasa ngesikhathi lingena kukhetho ngomnyaka ka-2013.
I started writing this paper just after I left Zimbabwe.
Ngaqalisa ukuloba ugwalo lolu ngisuka eZimbabwe. Ngafika kule Zimbabwe kusanda kwenzakala umncintiswano we-World Cup ngomnyaka ka-2010 kule South Africa.
And I started to make notes about why is it that the MDC is a weak party?
Because I was in the MDC.
U-Hartwell owenza izifundo ze-PhD ekolijini le-Stellenbosch University kwele-South Africa uthi uTswangirai ngomunye owenza ukuthi ibandla leli lilulazeke.
Leadership is kind of is very hard to define, right? Because what is leadership?
But I know what I saw.
Look at anything from all the sex escapades to, you know,
there was one thing.
Uthi banengi abakhokhela amabandla ezombusazwe eZimbabwe abanjengoTswangirai.
I think the more I thought about this, the more I thought that many of these issues that I identify with regards to the MDC are many of the
same. Ngicabanga lolu ngiyabona ukuthi lokhu okwakusenzakala kubandla leMDC kukhona njalo kumabandla atshini yanjena eZANU-PF.
Is the only party where there's intra-party violence or anything like that. I think the violence that we've seen that was committed by ZANU-PF is much worse than what we've seen.
But it's a big difference. Lenze lokho okwenziwa libandla leZANU-PF lamanye.
Kodwa ke uDokotela Nkululeko Sibanda, isikhulumeli sikaMnumzana Nelson Jamisa uthi loba nje ebona ukuthi uHartwell ubephehla ingxoxompikiswano ngokwenzakala kubandla leMDCT, kusobala ukuthi abantu kabalandaba lokho kwenzakala kubandla leMDCT kudala. Uthi abantu bakhangelele ukuvotela uhulumende omutsha hathi okwenzakala kudala. Uthi okwamanje umongameli webandla leli uMnumzana Nelson Jamisa wenza izimanga.
Yena ulikholwa elihamba esontweni iviki zonke ngensonto. Ngakho ungumuntu ongakholwayo ukuthi yena usengaba unkulunkulu wabanye abantu emhlabeni ngokuyazi ukuthi ngokholo lwakhe uNkulunkulu oyedwa kula nkulunkulu omunye owesibili. Lakho kakuthandi ukukhonzwa njalo uyazi ukuthi ubukhokheli buphiwa ngabantu njalo buvela kuNkulunkulu. Ngalelo ngendlela enjalo uPresident Nelson Chamisa indlela aphethe ngayo ibandla le-MDC ngalesi sikhathi ngelokuthi zama ukuyakha aqhubekise phambili aqinise iy'ngatsha zayo zonke elizweni lonke ukwenzela ukuthi iphumelele lokuthi mhlazana laye isikhathi sakhe sokubusa sesithelile aphume esihlaleni atshiyele omunye. Yikho evumile kuphela ukuthi angene embusweni esesemncane ngoba uyazikela ukuthi nxa engene embusweni emncane kangaka asiye umuntu ozikhangelela ukuthi sengaphela embusweni. Hayi ngambe lingalizwe leZimbabwe libe lenhlanhla enkulu kakhulu ukuthola ubukhokheli obutsha obukholwa uNkulunkulu njalo ubukhokheli obufundileyo obuqeqeshe kahle obaziyo ukuthi ukuba ukuzenza kwengqungquthela yazo zonke izinto awukuthi ndawo kugcina
ngokuphele
phansi njengokwenzakala phezulu umgaqo.
U-Atwell uthi umnumzana Jamisa kumele afunde okunengi okwenzakala kubandla leli lisakhokhelwa nguTswangirai ukwenzela ukuthi liphinde lithakazelelwe nguZulu. Ilizwe leBotswana seliqale ukulungisisa imithetho yalo yokungena lokuphuma elizweni ngokwenza kube lula ukuthi abokuza bathole amavisa lula. Lokhu kuza ngesikhathi eleBotswana lesithi lizazama konke okusemandleni alo ukuthi abokuza abagoqela abavela kweZimbabwe abalemfanelo yokuthola amaphepha okuhlala lokusebenza elizweni leli bawathole lula. Okunengi asikuzweni kutatshele izindaba yeStudio 7 uMartin Ngwenya.
Lokhe kwangena uhulumende omutsha kamongameli Mokgweetsi Masisi mhlaka 1 Mabasa lonyaka eleBotswana lithi ngamanye amazwi lalo livuliwe kwabazama amabhizimusi ngendlela efanayo lekamongameli Emmerson Mnangagwa eZimbabwe. Kodwa eleBotswana lona selitshengise ukuthi izenzo kungemazwi ngokuqhubekela phambili liguquka imithetho ezakwenza kube lula kubafuna ukuvula amabhizimusi ukuthi bangene kweleBotswana. Kuyona le iviki umphathi ntambo obona ukungena kwabantu eBotswana unkosazana Dorcas Makhato uthi bazimisele ukuguqula indlela abenza ngayo ngesikhathi ilizwe beselibonakala emehlweni abaningi njengelizwe elizonda abokuza. Makhato uthi kuqala mhlaka 1 Ntulikazi abafuna amavisa okungena eBotswana bazawacela kumahofisi aweBotswana asemazweni abo. Njalo eleBotswana lithi lisahlolisisa ukuthi lingaqala kanjani ukuthi linikeze amavisa kuzethekeli emahofisini asemngceleni. Noma nje abeZimbabwe bengadingi amavisa okungena eBotswana, bakhona abakwamanye amazwe abahlala eZimbabwe abawadingayo okuzamela besebenzise ihofisi yeBotswana eseHarare. Leli linyathela elingconywe ngabanye abeZimbabwe abafana lomnumzana Nthabisi Dube othi sitshengiselo sokuthi eleBotswana lizimisele ukuguqula indlela elisebenza ngayo.
Uma sikhuluma ngohulumende ozimisele ukutshintsha njalo etshengisa ukuthi u-open for business, sikhuluma ngokufana lokwenziwa yiBotswana, yona etshengisa ukuthi izenzo zidlula amazwi.
IBotswana njalo ithi izayekethisa imithetho elukhuni yokunikeza amaphepha okuhlala lokusebenza elizweni, kodwa lokhu kuzasebenza kulabo abalolwazi oludingakala elizweni hathi ukuvula nje amasango. Ababona ngezomnotho bathi lokhu kutshengisa ukuthi iZimbabwe yona ezama ukuvuka ngemva kweminyaka yokubhidlika komumo womnotho kumele ibophe sicine ngoba izancintisana lamazwe afana leBotswana kanye leSouth Africa.
Lokhu kuyatshengisa ukuthi iZimbabwe kufanele ibone ukuthi izabamba njani indaba yokuvuselela ezomnotho nanko eleSouth Africa kanye leBotswana zile leadership layo efuna ukukhanga abamabhizimusi kanye lamaske skills. Ngakho ilizwe elizabe lilemthetho ekhangayo yilo elizaba ezanqoba kule impi yombango.
EleZimbabwe lalahlekelwa kakhulu ngabantu abalengqondo esikhaliphileyo ngesikhathi iningi lifuthi lalathela ilizwe lisiyadinga amadlelo aluhlaza emazweni angumakhelwane kanye laphetsheya. Imizamo kahulumende omutsha wokhanga iningi ukuthi liphenduke eZimbabwe isiwele edwaleni kwakhathesi iningi lilinde ukubona ukuthi ukhetho lukamhlaka 13 Ntulikazi luzaqhutshwa kanjani. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngeSabron kweleBotswana.
Kubekela phambili ukuswelakala kwemali emabhanga kweZimbabwe. Umongameli Emmerson Mnangagwa wathembisa nyakenye ukuthi uhulumende uzazama ukulungisa uhlupho lwemali. UGibson Pepe usethulela lolu daba.
Sekuzinyanga ezingaba ngezisishiyagalombili uMnangagwa ethethe intambo zombuso azihluthulela owayengumongameli uRobert Mugabe encediswa libutho lapho athembisa uZulu weZimbabwe okuningi. Iningi liveza ukudana okukhulu ngokungatholakali kwemali elizweni lokuqonga kwentengo yempahla eqakathekileyo empilweni kaZulu nsuku zonke. Umnumzana Zenzo Sibanda isakhamuzi seHarare uthi impilo zabantu ngazisehlula nangala baphila ngokucela ezitaladeni ngoba lalabo abanemali emabhanga kabasela lutho.
Kulezi nsuku ngomumo ophandle kufana labantu abaphila bomakhelwane kumboko okucela. Isizathu sikuthi kukhona abantu abalemali emabhenki kodwa abenelisi ukuthatha leyo mali. Kuzoba khona abantu abalemali esezindlini abayifihlileyo kumbe abayifukameleyo. Nxa sekumele uyizuze kibo sekumele uyithenge.
Ulizi Mpunga osakhulayo oweHarare uthi lolu dubo lwemali solusenza kube nzima ukuthi umuntu aziqatshe ngokuba yisizalwane seZimbabwe.
Ikheshi yangkhona awuyitholi, izinto ziyadura. Plus ubona ukuthi abantu abaningi abeZimbabwe sebenzisa i-eco cash. Mawule $100 eco cash kusho ukuthi imali ozayisebenzisa efonini yakwanisa ukusebenzisa mbona kumbe i-$45 from $100. Bezi kunzima kanjani ngoba isiyibhizinesi yona ye-eco cash ukuthi labantu abayenza ama-percentage yabo landline.
Ophila ngokuthengisa uNkosazana Silethemba Gumede yena uthi ukusilela kwemali lokuthengiswa kwayo emgwaqweni sokusenza kube nzima ukuthengisa ngoba intengo zakhona zihlukile njalo zikhuphuka nsuku zonke.
As umuntu otshaya cross border trading angithi every time xa ngithengisa impahla zami angitholi iprofit enengangako because namhlanje i-rate yavuka itshintshiswa kumele ngikhweze ama-prizes and wese omunye befuna ukuthenga i-eco cash kule price yayo, omunye befuna ukuthenga nge-cash ama-notes kule price yayo, omunye befuna ukuthenga ama-coins kule price yayo. So at the end of the day it becomes unfair to my customers and unfair him at the same time. But akula nto engayenza, there are no products here eZimbabwe, so I just have to do what I have to do to survive.
UNkosazana Thelela Imoyo yena uthi loba nje kulabalushwana abasebenzayo inzuzo evela lapho abasebenza khona isuka ingabi lancedo ngenxa yodubo lwemali.
Impilo isinzima kakhulu, akusaphileki ngoba nxa sikhangele elizweni ngakulale msebenzi. Emsebenzi yona le siyitholayo siholisa okuyimadlana. Emalini yona le isabe sesiholisa okufanele sinjani, sikhiphe abo-20 labo-15% bokuthi uthenge ikheshi yokuthi le mole likwanise ukuqhubeka ngempilo ngihla lamalanga. Nanoba ngazi ukuthi uyafuna ukuya emabhanga ukuthi emelela leyo mali, uzathatha amalanga onke, amalanga amathathu ukuze uthole yona $50.
Omunye njalo ohlaziya ngezenotho umnumzana Nkosikhona Mdlunga uthi laloba umumo ungafani lowamnyaka ka-2008 akumanga kuhle elizweni, ngakho-ke abantu kumele bavote ngonanzelelo ikakhulu ekudingeni umongameli welizwe.
Into le yinto ezaqhubekela phambili, isiya phambili ngoba vele kuyimvama ukuthi nxa sesiza kuya ekhethweni kube lezi zinto ezithile ezenzakalayo. So ngingathanda ukuthi ngiqonqosele kakhulu ukuthi uZulu sesisekhethweni kufuze ukuthi khona bahlozisise abantu laba abafisa ukuthi khona bakhethwe kumbe basikhokhele bayenzele ukuthi khona benelise ukuthi behlanganise ilizwe sithole i-pride esasivele silayo, njalo ukuthi at least impilo nje ye-ordinary Zimbabwean ekwanise ukuthi khona ibe ngcono.
Ibhanga elikhulu lelizwe leZimbabwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe RBZ lazise ukuba abantu kabasayi kuthola idola leMelika amabhanga ngoba beyisebenzisa kuchapa. Ngimele ithuto sevenisa Harare, New Gibson Bebe.
Wancintisa kukhetho lokudinga ummeli we-Insizwa South edala lephalamende emele umanyano we-MDC Alliance umnumzana Angela Cala Ndlovu uthi sesifikile isikhathi sokuthi abantu beZimbabwe babambane bakhiphe iZANU-PF embusweni. UNdlovu uthi uZulu wesigaba lesi kumele evotele yena abe lilunga ledala lephalamende, njalo aphinde avotele umkhokheli we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa abe ngumongameli weZimbabwe ukuze balungise konke okuhlupha kuleyo ndawo.
Isithembiso sethu sokuqala ukuthi sikhiphe iZANU-PF embusweni. ngiyabathembisa ukuthi ngizabakhokhela sikwenze lokho, nabo bangithembisa ukuthi sizavotela out iZANU-PF sitshintshe uhulumende. Nguye lo uhulumende osizalela uhlupho oweZANU-PF eZimbabwe. Izakhamizi zikhala ngokuthi kakube nemali elizweni, zithi zona azisela mali, zingaze zithunyezwe imali emafonini azenelisa ukuthenga isiwo wonke amashophu athenga ngemali ethunyezwe emafonini. Zicela kube nemali etholakala emabhenki, zigade ziyethenga lokho ezikufisayo, zithenge ngesikhathi ezisifunayo. Yinto yokuqala izakhamizi ezicela, zicela zingagadi lapha, ziyelala phandle ezitridini zilinde ama-$10 amakhoyini, zilinde ama-$20 amakhoyini. Bathi yilizwe bani lelo Ndlovu, akuhambe liyelungisa indaba yemali. Yinto ephumayo phose indawo eziningi. Bese besithi bona okuningi lokhu Ndlovu sizasebenza ndawonye sikulungise, ngoba ilizwe vele lonakele ilizwe lidilizwe kweminyaka engu-38. Sizakuningi sizakulungisa, kodwa kuke kulungise i-liquid cash, bake baphile.
Amadamu, inhlelo zentuthuko, konke okunye kuyatholakala kuhle yini?
Kakutholakali baba, sengine 5 years ngisebenza lapha ku-constituency. Amadamu amanye agqibeleka, amanye athathwa ngamanzi, izikhotho ezinye zafa, into ezinjengalezo azilungiswa. Sibonga wona lawo ama-non-governmental amalutshwane akhona ayiwasiphethele. Uhulumende kabonakali ndawo ukuthi asikuphele amadamu, avala amadamu athathwa yiziphepho zamanzi. Isikhathi sokuthi siguqule izinto ngokupheleleyo yiso lesi. Siyacela wonke umuntu weZimbabwe lo besapota liphi bandla, kodwa kananzelele ukuthi kathi sokuyisikhathi senguquko. Kufanele sitshintshe uhulumende, sitshintshe iparty ebusayo, sifake iparty yenguquko, MDC Alliance, eyamaphathi abambeneyo, abantu abalenhloso yokuguqula leli lizwe, impilo zabantu zike zibe ngcono.
Umnumzana Angilecala Ndlovu uncintisa kukhetho lokudinga umeli weNsizwa South edala lephalamende. Ubekhuluma noMongameli Nkomo weStudio 7.
Yebo, mthwaka komuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu? Lingaqhutshwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku short wave. Lingaqhutshwa njalo luhlelo Zimbabwe Today axoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa obeFacebook ngokukhathi le-VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo-4:15 PM kusiya ku-5 PM. Lilakho njalo ukusixhuma kuWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo laku-Facebook ngukhasi lethu ele-VOA-Ndebele.
Mahlaba zobe sesingela kuhlandla lapho esikhuluma khona lani ngendaba zokhetho. Lamhlanje umqalo wesiziba ukuthi siza ukuthi abantu bathini ngokhetho luzayo ngubaba uMajojo. Baba uMajojo, kunjani?
Aphila baba, unjani?
Ngiyaphila kakhulu. Ibizo mbani lesibongo sibe lokugcwelela?
Ibizo olibelela uMthethe Sibata.
Ah, ubone Sibata. Sibata, akuthi uphele ukuthi wena ubona njani ukhetho luzayo mzala?
Ukhetho lona lisuka nime kahle, libuya kahle. Kodwa inkinga esiyibona esizoba layo yilaba amadoda laba abasikhala inyimbi ezingazwakaliyo, laba abakhokheli bandalikhokhela ngotshanisi.
Kuthiwani?
Ya, leyo okhala ethina usefuna i-AU lesadaka izobamba ukhetho ngoba uthi izinto ayisayithenti. Sekusibisela emuva labo sikhumbula khona labo ngakhokela khona uTsvangirai kale sithi ukhethe naye singene ukhetheni. Sasavuka sithi wona hayi siyabuyela ukhetheni, sithangikasela sithi singene ukhetheni. Kuyakhonfuza abantu labalandeli ba bazohlala bezibuza ukuthi wona sizongena kumbe yini singeni, sizavotela bani. Lokho nto izobadimaza kusasa.
So wena ungibacebisa ukuthi kumele benzeni mnumzane?
bona bayithubeka ngesikhathi umanyano ebaleyo besabalihlanganise izansizo so bona abakhankazi bangena ephethweni.
Yes.
Kakhulu bephakathi bazwakale ephakathi bakhankazi batshela abantu ukuthi adithi votelenisa ngeni. Hayi ukuthi namhlanje bavukethena azingeni futhi bavukethena siyangena labangene labanye bavumele labanye ngoba abanye bathi siyangeni ngoba kabangeni labanye.
So kodwa
ibulala bakhona abalandeli kuziba labantu abathi mina noma ngubani siyamvotela. So lento ifaka i-question mark uthi umuntu ongasakwazi kanti vele kwenzakala nda ngaleli cembu leli kwenzakala ngayo.
Hayi siyakuzwa kakhulu ke baba Sebata. Antu vele Gwanda
Gwanda kanye ba
awubone ke endaweni zemanama
kanye yiko kanye yikho.
Siyabonga kakhulu ke mnumzana Sebata ongathinela kusasa
Ngiyabonga baba.
Yes, bona abanye njalo abakhona khonapha ke ku Facebook yethu e-VOA Ndebele. Silo baba ke unqabeni yande umkhonto Khumalo uthi mfonela Dube. Siyakuzama khonapho ifoni yakho ngalane ayidobhe ayikhali kuhle. Kuzobuya ke umsunduzwa Ndlovu uthi linjani emsakazweni baba msunduzwa siphile kakhulu. Kuzobuya ke lo Tister Ncube uthi very good bafowethu. Kuzobuya njalo uGive More Masuku uthi hey kulo daba lolo ikhokhesi aluphele sesidiniwe ngalo. Ngizongani sesilo baba unqabeni yande umkhonto Khumalo. Baba Khumalo kunjani?
Ngiyaphila baba uDube njani?
Siyaphila kakhulu sibili ngamfitshane kula bantu abaningi mbijani. So ungibona njani khonoku okhetho olubuyayo njalo le MDC yethu kungazani nxaso kunje ngancane bedose besiyani?
Ya kodwa kulo sipho baba ukuthi sesithole amavidiyo sesithole ngizela ama-audio lapho ibandla elibuzayo elizamthethi lisethisela khona abantu lichaya abantu enye yakhona ngiyifakile lapho efejini elezoangakho abantu bakubona ukuthi ukhetho lolu oluzayo lolu ngamanga ukuthi kuthiwe luzabe lukhululekile abantu abakhululeke bayivota. Siyakwazi vele ukuthi bazahlukunyezwa abantu baza kwethuselwa nakuthi kwezindawo bayathumela amasosha ukwethusela abantu. So into ezinjengazona zona lezi zabuDube azingeke zizilethe inguquko elizweni leZimbabwe kukanti lawo ama-election observers kumele ukuthi nata into enjengaleyo aseyikhulumile ukuthi ilizwe leZimbabwe alikalungeli ukuba lokhetho olukhululekileyo kuzizalwane zazo.
Ye, so ngamafutshane so ungathi ngabangene yini kukhetho i-MDC Alliance kumbe badonsele eceleni bathi lokhu kungazani kuyahlupha?
Kona lokhu kumele babuDube kuqale kube lama-election reforms kutshintshwe i-setup ye-ZEC kuqala le mithetho yangkhona ekhona phana lokumele kutshintshe ukuze lezo zinto lezo zibonakalise ukuthi isizeki isilungele manje ukuba lokhetho olukhululekileyo. Ngakho nxa abantu besiya ekhethweni kusesenalokhu okukhona babuDube kuzaletha umphumela ongemuhle wona lo esihlala siwubona yonke
imini. Awubone ke mfo kaKhumalo sibonge kakhulu ukuthungele ehlelweni. Siyabonga kakhulu.
Ngiyabonga.
Yes, thatha ubaba Ncube la usecingweni lapha baba Ncube. Ungawunjani? Uvuke njani baba?
Hayi, ngiyavuka baba.
Ye, ngamafutshane sibili baba Ncube. MDC Alliance iqhubeke ingena kukhetho kumbe iphume. Ubona njani?
Engakutsho lapha iMDC Alliance ingaphuma kukhetho because into enzekalayo ukuthi ke ama-reforms una la ehlezi sikhuluma ngawo akalungiswa. So nxa engalungiswanga kube kusithi ukuthi ukhetho lolu vele alusoze lube lukhetho olulungileyo. Anhlobona ukuthi udaba esikhuluma ngalo ludaba oludala kakhulu olwehlule upresident wama-election yena lona uMgabe obengahlule we-economy. So ke uwale wala kwaze kwaba nalamhlanje ngabele uMnangagwa. UMnangagwa usengende kathesi uthi yena uzezama ukwenza okutshiyeneyo lo mgabe kodwa ama-reforms la wayi elokhela ehlezi phezu kwawo engabandezeli
abe Ncube ngizakuquma khonapho ke ngibongile kakhulu kulabanye futhi abasebengena khonapha emsakazweni siyakudinga futhi ngesikhathi esifana nayo. Silo baba ke uGive More Masuku baba Masuku ngamafutshane 15 seconds ungathinga nakhonoko.
Ninjani baba Dube? Mina into engiyibona ukuthi abantu kumele sibe open minded about ukuvota lokho ngoba ekuvoteni lapha abantu babona engani ukuvotela ibandla le-MDC kuphela yikho ukunqoba kwelizwe kumbe mina engubonayo ukuthi umuntu kumele avotele ibandla alifunayo.
Awubone ke baba Masuku isikhathi du sizakungenisa isikhathi esilandelayo. Yenza kudinga baba, sibongele kakhulu. Singake hlukane izulu kandaba othi sikhangele udaba okade lukhokhela namhlanje umananino we-MDC Alliance uthi ufuna ukwenza umhlangano lezeke. Sigqiba lapha-ke uhlelo lwethu lamhlanje olubalulisayo umthembo sithembayo uGibbs Dube. Bye bye.